abazali bathi ngabe uhulumende uqale wamelela ukuhlatshwa kwababalisi lezifundi ijekiseni lokubavikela ukubanjwa yi-COVID-19 andubana izikolo zivulwe. Unkosikazi Nomqhele Luphephe ongumzali ngomunye wabalombonolo.
Sambe shwali ngathi izikolo ziyavulwa. Thina kasikubona ukuthi izikolo ziyavulwa, imali kasilayo, i-COVID njengoba sokuqalisa i-COVID-3 lithini lina ngakho. Njalo thina siyakubona ukuthi kulobunzima phakathi kwalindaba ka-COVID le. Bakithi asizwisisanenini njalo silungise linto le, siqondise laba bantu ngoba bona kabakubona ukuthi yena thina siphakathi kobunzima. Bona baphanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba bafuna imali, akulanto abayifunayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu ohlala kuward 9 kobulawayo uthi besabela abantwana lababalisi ukuba basengozini.
Mina vele umbono wami ngokuvula kwezikolo mbona ngathi nje uhulumende lapha uyabe yenze iphutha kakhulu ngenxa yokuthi kathi silolwazi olungakanani ngesefithi yabantu abethu, especially kathi sezithizi basehlika sisezindlini pho besesikolo. Can you imagine ukuthi isho yi-1 nxa ikhangelana labantwana abangu maybe 20, 25, 30? Ngingasabali khona lokho. Izikolo zona zigeziswa okungakanani, zabaklini okungakanani, amatitsha wona ngokwawo lawo futhi ngiyawesabela ngoba umkhuhlane lowu uya emntwini. Utitshala ngomuntu, umntwana ngumuntu, lami nginje umntwana ngakwanisa ukusuka lo mkhuhlane endlini esiyawuthelela utitsha. Lo titsha laye enjani emi khona phana kakho safe vele khona kathesa nti liyabona ukuthi kule wave ebuyayo leyi, and ebathi yona futhi wave yangkhona ngenye variant futhi engachiphanga.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi lumkhuhlane lokhu ukhwaza ngolaka.
Ngithi mina indaba yezikolo leyi lobunzima, sithe siyabona ama-statistics seza kuthiwa abantwana khathesi urelaxwe amanasingeni ama-restrictions e-COVID, abantwana bafile kakhulu, kufa abantwana abanye njalo bayagula. Njalo khathesi abantwana labo bazahamba njani? Amatishara sehlatshiwe yini? Izikolo sezigesiwe yini? Sezifanele yini ukuthi zingathatha abantwana labo yini? Ngoba sesabela umkhuhlane kakhulu, ngoba lumkhuhlane uyingozi.
Namhlanje izikolo kobulawayo zivuliwe zivulelwa abafundi abazabhala imihloliso ekupheleni komnyaka o-grade 7, form 4 lo-form 6. Abafundi abangabhali imihloliso ekupheleni komnyaka bakhangelelwe ukuvula ngomvulo weviki ezayo, loba nje abazali besesabela ukuba abafundi banakho ukuhlaselwa umkhuhlane wesithathu owe-COVID-19 okhanya ulolaka ukudlula emibili edluleyo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo zonke elizweni sezilungele ukuthi zivulwe ngoba uhulumende usethethe wonke amanyathela okuvikela ababalisi labafundi. Ngeviki edluleyo bese kulabantu abangamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakade sebehlatshiwe ijekiseni ye-Sinopharm vaccine evikela ukubamba i-COVID-19 kobulawayo. Iningi labahlatshiweyo ngabasemsebenzini yenhlangothi eziqakathekileyo ikakhulu owezempilakahle, kodwa abafundi lababalisi abakayihlatshwa, okuyikho okusolwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uqale wabona ukuba sebehlatshiwe andubana avule izikolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.